So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukulandula ubufakazi benkohlakali obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera.
Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into eseyenzakala kufuze ufunde. So mnayabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khona phaa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU-PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela.
Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala, iningi labantu bebethenjisa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liza kwenza ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa kukhetho, kodwa lapho okuloyedwa khona akusoze kudingakale ukhetho.
Sinasila ama-structures indawo zonke, silobukhokheli obusebantwini indawo zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera. Ihofisi ka-Angel yethule umbiko ngeviki edluleyo isithi amazwi kankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe u-Emerson Mnangagwa Jr. abazaphuma kuhlandla lesibili lomfanekiso lo othiwa The Gold Mafia kumbe izikliwi zegolide ngolwesine ayisibo omnangagwa uqobo lwabo, kodwa ngabantu ababekhohlisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba zazithe zifuna ukuhlangana lo Mnangagwa mathupha. Kodwa ezinye intatheli zindaba esezibone amahlandla wonke amane alumfanekiso zithi u-Angel uyaveza ukuba uMnangagwa uyafumbathiswa ngabosobhizimusi abafuna ukumbona. Sixoxele umnumzana Peter Moyo olandela ezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ngiyawubona, kodwa ke yabona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi, okunye kwangikona ukuthi ukuvume sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni. Kunzima mntakamama, kodwa nxa kwethi liqiniso siyabe siphila nzima, ngoba okunye kwangikona akuvumeki.
Manje ngokubona kwakho, njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe, ukubona njani wena khona lokho?
Ye, kungaba liphutha sibili ukuthi kodwa atholakale elesandla khonapha, ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili wayefuze afunde kuGrace. Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into eseyenzakala kufuze ufunde. So mnayabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khonapha, yikokubona kwami mnumzana.
Kodwa ngokubona kwakho intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na, kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani? Ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi?
Abantu labayana bona ngathi bayakwazi umsebenzi kuyivindicator sibili bayakwazi abantu labana because nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu ngaphandle nxa kulesandla nje esinye kodwa ke njengokwazi kwami labana abantu kukhanya ngathi umsebenzi sibili bayakwazi ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sibili bayenza ngoqotho so ye hayi singakwazi sizabe lokho silandela lathi sibona ukuthi khona lapha kuliqiniso yini ngoba okunye okuningi okuya kusenzakala elizweni njengathi sihlale elizweni kakhulu siyabe sikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hayi lapha liqiniso lapha hayi.
Hello-ke ngumnumzana Peter Moyo olandela izombusazwe ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lithi ukhetho lwama-primary ebandla le-ZANU-PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela. Ilizwe lonke jikelele libe lokhetho lwebandla le-ZANU-PF lapho okube khona inkulungwane zabantu abavotileyo. Kulabaningi abakade bengamalunga edalela ephalamende abanqotshiweyo kulolu khetho ababalisa umnumzana Joseph Chinotimba, Mangaliso Ndlovu, Philip Chiyangwa, Sekainzeza, Webster Shamu, Abednico Ncube, Kindness Parata, Dexter Nduna, Mary Mliswa labanye. Abanelise ukungena babalisa umhlabeleli uSandra Ndebele osezamela ibandla le-ZANU-PF esigabeni sephelandaba lapho okwezaba kudingwa khona ozama ngukansila walindawo. Lo mphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye uzamela iCowdrey Park ngoba engancintiswanga. Umnumzana Qhubani Moyo, umqondisi womsakazo weKiyona TV, unqotshiwe esigabeni se-Insiza. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, umnumzana Swithan Chirowotsa, saqala ngokumbuza ukuthi amanani abantu abavotileyo kulolu khetho awabayethusi na.
Inamba esilayo thina kuma-investigations ethu sibona 1500 iyo inamba egoqela wonke umuntu ohambe ku-primary election ye-ZANU-PF. Sibona inamba yabantu abayangisayo ukuthi ingabe ikhulunywa emsakazweni. Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala, iningi labantu bebethenjiswa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho ukuthi bazovotela ama-candidates e-ZANU-PF. Ubona kuyinto eyangisayo ngoba amanye amabandla sengikhulumela nje amanye amabandla koBulawayo asikaze sikuzwe ukuthi kuthiwa abantu bathathe ezindaweni ezinyabo khwekhwe egweru ukuthi bazovotela umuntu lapha koBulawayo. Ubona kuyinto eyangisayo kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi i-ZANU-PF wayela discipline njalo iphathe ngela discipline iphathe esingakhayeliliyo thina ukuthi ingakhokhela uZulu lapha eZimbabwe. Umthwakazi omuhle uthanda into ehlelekileyo njalo angikholwa ukuthi abakomthwakazi bengathanda ukukhokhelwa ngabantu abalobugqili abantu abatheza abantu kwamanye amadolobha angazani izinkuni. Ye asibona kuyangisa kakhulu lokho okwenziwe yi-ZANU-PF loku nxa sokhulunywa ku-Sunday News okhulunywa angazani into ehlelekileyo angazani kule democracy ku-ZANU-PF kukanti ke i-democracy yinto ezondwa kakhulu ku-ZANU-PF.
Siyabona ukubana bakhona abanye abebani le ZANU-PF ababe ngamalunga omanyano we MDC Alliance. Libona ungani bona labo abasoze bephazamise na udaba lokuthi lina njengebandla lithole amavote kumbe izikhundla ezinengi kakhulu kuma councillors esike sikubone kweminye iminyaka.
Hayi ukunqoba ngathi mina ukuthi inkomo ingazala umuntu ngoba lapha kuKobulawayo kukontuthuzi yathunqa kondongaziwele lapha. So lokho hayi inkomo ingazala umuntu. Into nje engayenzakala ikuthi i-ZANU-PF ingathola kwesinye isikhathi kubo Senate kodwa iyabe ithola nje ingxenye kodwa unqoba koBulawayo hathi izifiso ya lezo izifiso zikaThemba lowamukela ngeke yanqoba Citizens Coalition for Change i-ZANU-PF. Bona nxa bekhuluma amavenda abantu abathengisayo bathi uhlelo lokunikeza amavenda izindawo luhlelo lwe-JOC i-Joint Operations Committee bakhuluma egcekeni Ben bakhuluma mcweke intatheli zezindaba zingahamba esitudini zibuza lapha nabazatshelwa bese bekutshele ngoba bona bakhuluma vele ngolimo ngasolo isindebele bakhuluma bese bethi thina lapha vele sekelwa amabutho kanti ke lapha kobulawayo thina sithi amabutho ngomuntu wonke amabutho kasowezana uPF iZimbabwe Defense Forces ngomuntu wonke iZimbabwe ama Defense Forces kumele alandele okukaZulu ayathi okomuntu oyedwa kumbe nibandle lolo njalo thina njengebanda zange sithi ukuthi bengathengi ngoba ubuyanga lo balethwa yizana uPF elizweni so asingaze ke sithi thina asithandi bantu abathengisayo abantu abathengisayo lathi siyabathanda sibathanda kakhulu ukwedlula bona abezana uPF namhla asebezama ukuthi basebenzise ukuthi bedinge ivote lokho ukuthi bayavotela bani hayi siza kubona ngesikhathi sevote kodwa engakutsho kathesi ukuthi inkomo ingazala umuntu ukuthi izana uPF nganqoba kontutu ziyathunqa hayi inkomo ingazala umuntu
Hello ke ngumnumzana Swithan Jirodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo Kusenjalo ukhomisa webandla lezana uPF umnumzana Mike Bima utshele umsakazo weZBC zolo ebusuku ukuthi ukhetho lolu lumisiwe ezigabeni zeMidlands leMaswingo ngomgqibelo lwenziwa izolo uthi impumela yalolu khetho lwezigaba lezi izakwethulwa lamhlanje Siphinde saxoxa locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla owalwa njalo impi yenkululeko.
Kuyatshengisela ukuthi leli bandla leli lizanqoba ekugcineni kube sokuhlupha njalo nxa sikhangela ngeze intelligence analysis internally rigging ukuthi abanye abantu bagcine bengatholi amabizo abo wona ekhona kodwa efihliwe kuyikwenzela ukuthi abafihlayo laba besenzela ukuthi abantu bevotele ababe bemfuna yena ukuthi ebe nguyoza kuma kuyingozi ke khona lokhiyana abantu bangayenyela inhliziyo yozabo bethola ukuthi baregistile ukuvota kuzeke bakhona njalo emaphepheni ona lana kwamasales kodwa amaphepha lawo besihliwe bayagcina abantu bevotela umngameli akumangalisi uthola ukuthi khona ukansela edliwe uMP edliwe upresident ewina ngebig imagine khona kuyana kungenzakala let us not ignore it akuvunyelwa lokhana bakwenzayo lokha okunye sizibonela ngamehlo abantu bayakhala kakhulu abangazenge bevota kuthiwa khona hayi amabizo enu kawakho kodwa uye phansi kuma sales laphana nemaphephe nabo amabizo akhona so khona lokhiyana ukuphuma kwabantu bebaningi kuza kwenza kusasa bephume bebaningi kodwa bevotela upresident kuphela ingozi yona leyana abayenzileyo ingozi sibili lokho kuzatshengisa ukuthi kuzaba lohlupho kakhulu ekutshayeni intambo laphana kodwa ke ngothando lwabo abantu ngokuphuma abakwenzileyo lo mkhankaso owenziweyo abantu becampaigner babone ukuthi khona leli bandla le triple yeli yilo elingathi liseduzane kakhulu in terms of numbers kulamanye amabandla aphikisayo hayi kungela dlakela sibili kungelani lelani bandla lingadliwa lingakhulelwa sibili but ngokhona lokho imicimbi leyenzakaliyo leyo kube lemsolo kakhulu
ukungabi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu elesicc ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo
ukungabi lokhetho kwamanye amabandla aphikisayo lawa amafuna labo ukuthi khona bengene eParliament kumbe bebe lo president ongakhokhela ilizwe khona okuyana kuzakwenza ukuthi ibandla amabandla wona lawo edliwe kakhulu 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 ngebig margin ngoba na phela abantu babe labantu babo so sebeza wenza kono kokuphiwa ukuthi votelani uzivane abangamfuniyo icandidate ethi imeli khethwe ngabantu ukwenzela ukuthi abantu bephuma ngobuningi babo besiyamxhasa lo abathe bamkhetha so kuyadingakala ukuthi khona amabandla laphikisayo labo benze njengakhona lokho okwenziwe libandla elibusayo ukuze kuphumele egcikeni ukuthi khona baphume ngobuningi babo njalo besiyavotela yena lo ababe bemxhasa ukuthi khona echaya intambo ngaba ngukansela ngaba ngumember of parliament so ngokungakwenzi lokhyana kutshengisela mhlophe nje ukuthi hayi mhlawumbe vele kabalabo ngubana alibana belabo baze baveze egcikini akula sikhathi sokufihla lapho kumele ukuthi kuvele nje egcikini kubonakala ukuthi abantu bakhankansela bani i-capability ye-candidate akulokhwalifayayo ama-qualifications kawakho ekukhetheni umkhokheli abantu bakhetha nge-capability yomuntu kungakhethile ukuthi lingaba libandla liphi abantu esiqintini sabo badinga umuntu o-people-centered umuntu ohambelana labantu nguyo lo ozakhethwa yikho esibantwini lapha esintwini sisithi ikhethwa ematholeni so ke ngokwehluleka kwabo ukwenza khona lokho okufanana lalokho okwenziwe libandla elibusayo angiboni ukuthi amabandla aphikisayo lawa azathola nje ithuba lokuthi bencintise laphana
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi enkululeko njalo ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo Njengokuthembisa kwethu ngeviki edluleyo sixoxe lesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Witness Dube yena othi ibandla labo liza kwenza ukhetho lwama primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa ukhetho kodwa lapho okuloyedwa akusoze kudingakale ukhetho eke sizwe ingxoxo yethu loDube
ibandla le MDC liza kwenza ukhetho lowaba bazasimela kudale leparlamente lo labazasimela kumakhazi kodwa indlela esenza ngayo lokhu ukuthi siqala siphe abantu amathuba ukuthi baxoxisane njengobukhokheli sina silama structures indawo zonke silobukhokheli obusebantwini indawo zonke buyaphiwa ithuba lokuthi lixoxisane buxoxela labo mhlawumbe abakhangelele ukuthi bangakhokhela ngoba thina ku-MDC abantu bakhethwa ngabantu abantu yibo abatshoyo ukuthi namhla siza kuba nengxoxo yokuthi ongaba ngukhansela ngubani ongaba ngu-MP ngubani babonisane lapho abavumelana khona ibandla kalenzi primary election kodwa kungakhanya ukuthi balembono etshiyeneyo kulabantu abaningi abafuna ukuthi bamele ibandla yikho esenza khona ama-primary election njalo i-organizing department yethu isibhode ndawana yonke ukuzama ukufaka inhlelo zokuthi abazakhangela lawo ma-primary elections ukhetho lwebandleni ngobani silokho ngumsebenzi okumele ube usuphelile kuyona linyanga esikiyo ingakapheli njengokunquma kwebandla kogatsha lwethu le-standing committee
sike sezwa abanye bekhonona besithi ibandla vele selifike esibangene sokuthi lingangeni kukhetho ngenxa yokungezwani lina litheni ngakho lo
njengebandla sisemkhankasweni sibili sesiqalisile ukuhamba-hamba lapha lalapha yana sigaya ukhetho lapho kuvuma khona esinikwa khona imvumo ngamapolisa uhlelo lwethu izolo belusenkai north kanti sesike safika kwezinye izindawo kwamanye ama-province sifana nje lezulu lesiqhotho elitshaya lithule abantu babona ngokugcwala kwamadamu babona ngehlobo elihle ukuthi hatshi izulu belisina asilawo umsindo kokunenga esikwenzayo kodwa sigcwele nje indawo yonke sikhokhelwa ngama-structures at ama-districts lawa ama-ward ekwenzela imihlangano kuza kuthi ngokuya ngokuya sesisenza ama-rally amakhulu azabe esebonwa ngumuntu wonke ukuthi ibandla le MDC lizonqoba ukhetho ngo 66%.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC Alliance obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umama wedolobho leJivu wabulala abantwana bakhe abane ngemva kokuxabana lomkakhe ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke okuphindwe kane. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ohalwa impi yenkululeko umnumzana David Munga Moyo oyesazakala ngelokuthi sharpshooter obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe izolo emathuneni eProvincial Heroes Acre enkulumane kobulawayo. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Lichona njani be-studio seve ayithina siyachona sithone kahle siyajabula sijabuliswa zindaba elisinikeza zona bakithi. Shuwa inkulunkulu alenzile kuhle bantu ngoba liveza konke okufihliweyo abantwana bezimbabwe laba abanye abakade sabangakwazi. Siyalibongela shuwa lonke Chris Gande Ntungameli Gibbs Dube Sithandekile Mhlanga Gaino Gumede Presedis siyalithanda lonke Shuwa siyalithanda inkosi ilenzele kuhle lipha amandla ngokubana lisinikeza inyuzi konke okufihliweyo sikuzwe abakufihlayo. Shuwa siyabonga kakhulu shuwa inkosi ilenzele kahle siyalithanda kakhulu 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 siyalithanda lonke shuwa. Nyamuzwa umama lo sibili ukhuluma njengomfazi ongazalanga nyamangala nxa sithi umntanakhe ose-America umtshele wathi yena lakhona ngale kulezi nhlupheko waye siyadingani lokhu bona izalo phela iyabakhiphela kuhle khona le-America udingani kuyina kudinga ibona behlezi kuhle lapha eZimbabwe. Umama lo ukhuluma njengomfazi ongazalanga sibili umama lo umsenator bakhe kutsho kakwazi lento ayisebenzayo ukuthi usebenza ngayo aphinda athi umntanakhe ukhonale umntanakhe uphethe yakhona ludingani ibona behlezi kuhle la bencindezela abantu yikho khona okokukhulunywa ngulo idizera leyo yikhuluma iqiniso ngoba bayakwazi ukuthi bona ngapha umuntu wakhona uyakhohlwa ukuthi ukhulumeni akhuluma akhohlwa ukuthi bona yibo ababulalelizwe umama lo yibo ababulalelizwe nyamangalelo wakhe umntwaneni
Sarbona Missawan Studio 7, Yacharuba Lanina Mchanzu, can't wind about the listening as one. Then I press Wotara, the Altazira. A Gulo Mama Auto Defector, MTC, Wayago Zanupe. Oh, Mama Lo, our Possi Trail, our Possi Tela, Wuchi, Yum Nanga Kawenza, and Wenza Luk Yaloku, what and wounds Usha and Savan to hear up for me, Pola, to Utaman Bakumi in terms of Wapun and Putan Siban, Wutin for Funa, which are against the Busfera Parabins apart with his. Kadis is Tulens in ngayi ufaka abantu abangayisikhiphe ezindaweni zabo abangaqanjwanga lokuthi abantu aba unofficial eZimbabwe lapha kanye lenhloko zabo ogawule labo bakhuluma nabantu abadala benjana bazini babo sihlonipha labo ogawule labo kunjena kunje so nge Aljazeera bathini bona ngokwabo bathini abantwana abahluphekile bathwele nzima sithwele nzima lapha pathweni njengenqaba babo sikhempo babo sijwayela thina babo simbuluze siyabahloniphela abantu lapha
thokaza omuhle livuka njani lonke Studio 7 okhuluma ngo Masenga 263. Yabona i-documentary le Aljazeera ifuna ukuthi ngayathola abazoyitranslator ngama-languages wonke ithunyele kiwo wonke umuntu seZimbabwe azibonele ukuthi lezi zigebenga ezizibiza ngohulumende bayenzani yini abayenzayo so far elizweni since bethethe umbuso umgaba bethi i-new dispensation kumele ukuthi abantu bezibonele ukuthi akulazahulumende Zimbabwe kunezigebenga nje ezifuna nje ukuthi zidlele abantu abazozigcwalisa imikhaba yazo zincindezele abantu zingafuni ukuthi bekhulume nanzelela ngokuthi manje bafuna ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo nxa ukuthi bafuna ukuqhubeka bezisuthisa bona bodwa abalandawa labantu beZimbabwe. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi abantu bebone manje bebone ukuthi bayenzayo isikhathi sokuthi abantu bebone ukuthi makuyikuvota wonke umuntu avote ngendlela yokuthi kuvotele i-TPC sizame ukuthi kipi lezi zigebenga lezi ngoba kula nje singayenza akula akukho lapho esiyakhona siyilizwe eZimbabwe ekulongezi kusaphethe lezi zigebenga lo president wabo lo ofana nalabo nabo
ene nje ama Studio 7 balaleli nani nisifundele izindaba nokho nihleli khona nana ngizibuza ngilalele izindaba ngizibuza ukuthi laba bantu bezanupf since bona berubhana bona bodwa ngokufevana bona bodwa ngokufakana ezikundleni bona bengamazani bey kati ke kuwa tafiropa na futi na loko wenza abala abantu besiya vota ma primary election. So usukuthi kulezi ndawo lapha bafaka abantu bobo bangama favorites. Basusa bayabaza abantu baba bazovotela la ma favorite and then basusa laba abantu emagameni amagama abo kule hazini list yakhona laba abantu abavota abhalisile. Kushukuthi na uma le presidential elections kusangenzeka futhi benze njalo banabantu baba babaziyo ukuthi bazovotelezana or kuma members of parliament la kuzayenzeka nakithi ukuthi sizojika kumalokhuze ma-polling stations tola amagama ethengekho kuvote laba abafunwa yibo nje ukuze bona bawini. So yabona isimenemene sakuthi ubharubhala bangakodwa yopro thina ngapha sizalunga yini
salibonani. Ngiyabingelela siyo sangithi cela siyo sangithi kasibambaneni kasiyekelenini ukulwa thina sodwa lokho kusilethela izitha abantwana bamaNdebele. Ngicela abantwana bamaNdebele asihlanganeni ke siyekeni ukufoma amaphathi amaningi asibende phathi elilodwa kukhangelwe kulalelwe njalo izikhalazo zabantu. Abantu bakithi bayahlupheka. Bengicela msakazi sihlanganeni bafowethu nabodade wethu kwanakele kwelakithi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke. Bengicela siyo sakithi samaNdebele asihlanganeni khangelwe udaba oluhlupha abantu. Abantu bayahlupheka kakhulu ungagangela abantu bafuse ngosuku emazweni ngenxa yosizi. Bengicela siyo sakithi iNdebele hlangana sizohlangana akukhangelweni okuhlupha abantu. Cela singagijimeleni kakhulu ezikhundla ngoba azisisi ndawo. Bengicela sibambaneni siyo sakithi obecela ngosehlisayo undodana Evans.
Sanibonani sanibonani kustudio 7 ya mina ngeke ngizitshe njengegama lami ngoba ngisesabela umndeni wami ukuthi sometimes ungaphila nzima bangala nzima. Mina ngisizalane sasedate bengilesikhalazo la mina ukuthi sicela nisibuzele bakithi kupresident Emerson Lowe Mnangagwa uthi kade kusukusela like Kobulawayo umgwaqo usiya eVictoria Falls shiwa iqiniso lihle umgwaqo ufile umgwaqo sizofika ecross date usungena phakathi kwedate vele lokuthi yazi izimoto zihamba zikhekelezana so ukuthi bunzima kuhanja nzima kodwa uzizwa kuthiwa vote ZANPF. How are people going to vote for you when you're not even helping us? Asilwazi thina isizo lukahulumende endaweni yakithi asinalo usizo lwakhe actually silutholayo kithi. Sisuka laphana sisuka ecross date usehla usiya eMansuma usehla usiya eGurambira usiya eKapami usiya bamba iLambo dinde centrali akuhambeki emgwaqweni usiyangena iwangi akusahambeki akusakhanyi lokuthi ungumgwaqo ukuthi abantu sihambe ukuhamba izimota kumbe somgwaqo wezinqola asisakwazi kodwa bhatuzezwa abantu abakulu abadala beloku besithi vote ZANPF asivele yazi asikwazi isicelo leso ukuthi akazame ukuthi esibheke nathi singamaZimbabweni phela laphana mawubhekile sokungani it's two countries from BYO usiya eVictoria Falls and from Bulawayo usiya eHarare that is another country from Bulawayo to Victoria Falls it's another country again asakhanye ukuthi country one.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsekeli kamongameli welizwe lemelika unkosikazi Kamala Harris ufike kwele Ghana izolo lapho amukelwe ngabezomgido egcekeni lendizamtshina. UHarris uzafika laseZambia kuhambo lwakhe lwamalanga amane. UHarris uzakuya kwamazona la esiyaqinisa ubudlelwano belemelika lamazwe ayewezwekazi le-Afrika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera ukwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentari ye-Al Jazeera. ibandla lesisi lithi ukhetho lwama primaries ebandla lezanu PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela njalo lizadliwa ukhetho oluzayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.